sebe zamaphandleni namhlanje sesigabeni semlimba kuward 10 ebulili mawest okulabantu abazakhela ikilinika. Izakhamizi lezi zithi zenze lokhu ngenxa yokuthi zihamba umango omude nxa zifisa ukuthi ziyehlolwa emadlambuzi endolwane leyingwe. Usobhuku wesigaba lesi umnumzana Daniel Dube uthi kuqakathekile ukuba lekilinika endaweni le.
Sile project yeclinic esayiqalisa 2009 ayiproposwa ngabahlali bendawo sebenanzelele indlela abaseviswa ngayo ekuguleni lapha. Ikliniki eyayiseduzane yayiyingwe le ndolwane lemadlambuzi, yize ngithi zaseduzane kodwa uyabe uhamba ama-20 kilometers usiya kibi ikukuduzane sasithi khona ibovaben. Yikho abantu baproposa ukubana bebe le klinika kule ndawo.
UDube uphinde wathi
qaliswe kancane i-community initiated project, abantu behlanganisa amasenti kusenziwa amagala kwenzeka ukuthi bona kutholakala imali. Kwasuka kancane kancane council layo ingenela isincedisa lapha lalaphana njengoba sisendaweni yayo. Kwaya kwaya njengoba bona kathe sekungu-2021 lokungakapheli since 2009.
Isakhamuzi sembimba unkosikazi Janet Mpofu uthi abesifazana bathole nzima ngenxa yokuswelakala kwekilinika.
Wadi 10 lapha ngivule shift worker. Umsebenzi wami umuhle kakhulu, ngiyawuthakazelela ikakhulu futhi engikukhangeleleyo abantu abahlukumezekileyo ngomama. Omama bahamba i-20 kilometers basiya kohingwe. So okuhambeni kwabo lapha kule gange elikhulu kakhulu, okuthi khona abanye babanjwa, abanye behlelelwe khona kwezindleleni babelethele egangeni. Uthole umuntu ohamba laye kumbe niyabe uhamba lomkakhe, wabalwana sephoka ukuthi umntwana etshanini, kodwa kunjalo. Konke nje labothubayo lapha endleleni nxa behamba uzathola ukuthi umama lwana uyabe sesebunzimeni okuyokumangalisayo.
Ugcizelele esid
nxa kukuthi khona isikhathi sezulu umama besiya kondolwane engithi 25 kilometers, uzathola ukuthi khona akusachapheki nxa kukuthi umama vele kade erejiste khona lekondolwane. Uthole ukuthi umama lwana usenoway ngasakwanisa ukuthi khona ingayebelithela ngabi, ngoba ezibhedlela ezinye babebayala besithi khona hamba lapho urejiste khona. So babe lobunzima kakhulu omama. Ngithole ukuthi kulabanye futhi aba-defaultile bengabuyo ukuzohlalisa abantwana ngendlela eqondileyo. Abanye besesaba ukuthi khona lapho esiyehlalisa abantwana khona kukhatshana, ihingo i-25 kilometers, imadlambuzi 30 kilometers, indolwane i-20 kilometers from our ward. So khonaphana kuyabe kungiphalisa nzima kakhulu ukuthi khona abanye abantwana yabe balanda sengisebadinga khona-ke endolwane. Uthole ukuthi abantwana kabahlatshwa ngendlela eqondileyo, abanye abantwana vele bayafa ezindleleni lapha besezama uncedo ezibhedlela. Uthole ukuthi vele asisela abantwana abayenelayo. Kwesinye isikhathi ngiyabe nge-75 abantwana engibatholileyo khonapho ewadini yami. Uzathola ukuthi next month ngithola sengi-55 ngiyabe sengiyile kakhulu, abantwana sebe-defaultile. So khonaphana labo mama abazitheleyo abahamba uma ungabe utholakale bunzima kakhulu ngaleyi indawo yethu. So besicela kakhulu bakithi ukuthi khona kuyenaleyi umnyaka sibili sicela ukuthi abancedisayo labo besincedise kakhulu ukuthi omama bathole uncedo oluhle, ngoba silo unzima kakhulu.
Unkosazana Senzeni Ndebele okuhlanganiso yehapa ku-trust esigabeni leso ukuthi abantu besibheke kakhulu ngokuswelakala kwekilinika.
Besithanda ukuthi ikliniki isebenze masitsha ukwenzela ukuthi kwezinye iindawo sasithole kulama-lessons, kufundiswa abantwana ngokuziphatha kwabo kukwenzela ikusasa labo. So besicela lathi ukuthi esethu ngayo siyayenza siphele, abantwana bethole ama-lessons, bethole izifundo ezehlukeneyo, ama-CPC, konke izinto zonke lezi, ngoba zizwela kwezinye iindawo thina lapha ewadini singelakho. Njalo besicubengicabangela ukuthi ngayo kuyayenzakala sithole ukuthi ikliniki yethu njengoba isiseduze lasemaphethelweni kungapheli lo unyaka ingaphelanga, kusiyafika obo-October November sesiyivula. Besicela uxhaso ngalokho, sizanini ngoba asiyazi ukuthi iphela nini i-COVID-19, ngoba nakathi silokhu sakhuluma ngendaba zekliniki. Nxa siyakondolwana sichapha umfula, nxa ugcwele vela sihambi. Komadlambuzi kumele sithole i-transport, kohingwe nakhona ukhatshana kumele sithole i-transport.
Zinangi indawo ematerial south okwathiwa khona amakilinika uhlelo ezisekelwa ngabantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Belalele ezimaphandleni sile nhlanganiso yehapa kuthatha.